ama official fika siwatholayo ukuthi wakwalahleka imphefumulo ngu13 kodwa nxa sesiya thina ku ground sesixoxisana le committee yeward ithi yona abantu abasithiyayo bangu18 osokukhona ukuthi sikhuluma kanje kathes siyananzela ukuthi bona abantu abagula ngale muva kukhanya silabantu abathile abalokhu bengakasilisisi abanye zingathi belemikhuhlane ethile ngenxa yalesi sifo abanye izisu zilokhu zibagijimisa ngazi ngazwakhe imithi engezolo kodwa ihlupho abaleko belalo ukuthi izisu zabo aziqedakali abanye bathi ziyagubelana kwesinye isikhathi abanye bathi ziyakhala abanye njalo bayathi ukuthi kwesikhathi zibagijimise khonokho kodwa sikuthoyo ukuthi bakhona sibili abantu abangathi belohlupho phose empilweni yabo ngenxa yalokho anokungela amanzi la ayenzakalayo
kuthiwa ukhona ocela uncedo ukuze aphathiswe kulandela isifo esabangelwa ngamanzi
uhlupho olukhona ukuthi la imigodla le ethengwayo abeyifakwa lapha eceleni ikhanya iyadula sibili kakhulu ngoba siyatshelwa kathesi ukuthi kufanele umgodla lowo uzawuthole kufuneka i-$4 and lowo mgodla uyabe usebenza ngelanga ngelanga kushuthi ngelanga ngelanga udinga i-$4 manje ngokunjalo kukhanya sokumxaka so ke sebeze bathi bona abafowethu bakomoyo nezakhamizela uveve zancedisana ukuthi lujaha ancediswe ukuthi aphathiseke sikhuluma kanje kathesi usephume egcekeni wamemezela kuzulu lakuzakhamiza kobulawayo lakulaba abamabhizimisi ukuthi nxa ekhona onganceda ancede sikhuluma kanje kathesi sithunyele inamba yokuthi nxa ekhona ofuna ukunceda enganceda ngokubana amthumele le imali kuyikhokheshi inamba yakhona ngizayimemezela lapha ngu-077 3 4 8 2 1 4 ngizayiphinda futhi le number 077 3 4 8 2 1 4 so iluhlupho lumfowethu asehlangane lalo kodwa siyabonga ukuthi bakhona abancedisayo and silethemba ukuthi abantu bazaqhubeka bemncedisa lujaha ukuthi la impilo yakhe ibe nganeno
selike lakhuluma na lo manispala ngodaba lolu njalo ungasitshela ukuthi uthini yena
Well udaba lo leqinisweni kubana omaspara kube lamahlandla athile sicoxisana laye andeqinisweni ukuthi umaspara laye siyaxwayiswa njalo siyatshela ukuthi useke waphuma ubaba umeya lamakhansila athile lo kansila umsipha oka ward 15 babhoda labo khona ngale zakhamizini ikakhulu babhodela zenezizindlu zabantu abalahlekelwa izihlobo zabo babuya futhi babhoda kulezi zindlu zabantu abagulayo lawo behamba bekhulumisa la abantu abagulayo ngohlupho lwabakhona besitsho ukuthi bakhala lezakhamizi njalo bakhangele ukuthi izakhamizi bayazizwela kodwa sesikudinga kakhulu ukubana sizama imizamo yokuthi umasipala ngakungavuma laye ngenxa yokuthi phela uhlupho lwehlupho lwethu sonke azame ukuthi lezi muli zincediswe ikakhulu sesikhuluma khathi esingayenalo ujaha okufanele abebhadala i-$4 isuku ngensuku sibona ngathi kuzaba nzima kangaka